Iningi lezakhamizi emaphandleni likhala ezimathonsi ngombuzo kaMongameli Mnangagwa lisithi selibhekane lenduba eziningi ezibalisa indlala, ukuqonga kwentengo yempahla mahlayana kanye lokusilela kwemithi ezibhedlela. Izakhamizi esixoxe lazo ziveze ukuzisola ngokusekela ukukhitshwa kwayengumongameli welizwe umunye umnumzana Robert Mugabe, zisithi sezikubona lamuhla ukuthi wayengcono kulalo khona. Unkosikazi Maggie Moyo, isakhamuzi semawane phansi kwenduna uNhlamba, uthi bathwele amagabha avuzayo phansi kombuso kamongameli Mnangagwa.
Umgabe kade engcono kulalo babongenileyo lo. Iqiniso elihle loJehova uyabona. Lokho kuthi into ziyaqasa ziye phezulu. Amabhasi asagadeka abantu bakhala ezinyembezi. Kumgabe kade kungekho konke lokho. Nicho ubesinceda umdala lwana futhi sithesiza ukuthi akahleko ngezwa ngiphela sithi nyangathi oya wonke umuntu namhlobo sithi umgabo kade enceda kulaloko esiyikho khona siphakathi kwenkanga lemangalisayo.
Umnumzana Dennis Moyo, isakhamuzi engandeni phansi kwenduna uMasuku, uthi umongameli Mnangagwa wehlulekile ukugcina izithembiso azenzayo lapho ehluthu nombuso umnyaka emibili edlulileyo.
Ngokunanzelela kwami abantu beZimbabwe bahlezi phezu kwameva. Intengo yezinto zikhwela every day. Imithi yezibhedlela ayitholakali ukuze sokudlula kokhana kwakusenzakala ngo-2008. Ngiyananzelela inkulumo ayikhuluma eqala ukuhluthulela umgabo wombuso esithi izinto zizabe zilungile ngemva kwe-100 days. Kodwa manje into seziwesela mehluko umuntu osebenzayo lengasebenziyo okundilela ongafundanga sokufanana nje okusenkangala eZimbabwe sokome qhaqhaqhaqhaqha.
Unkosikazi Train and Love esijubane phansi kwenduna uMathe uthi babhekane le ndlala embi kakhulu kwiminyaka emibili edlulileyo.
Hayi, iminyaka le embi edlulileyo kade siphakathi kwenkangala. Kade kulendlala kakhulu ngoba size saphiwa ukudla lakathesi silokho sifola ukudla ngenxa yokuthi kade sisenkangala. Sesikhangelele ukuthi laye uNkulunkulu asinisele izulu elilingene ukuthi silime sivune.
Umnumzana Brighton Naro entalale yena uthi impilo yezakhamizi emaphandleni sinzima okumangalisayo selokho umgabo wasuswa esihlalweni.
Vele nje athi ngapha emaphandleni asikaboni utshintsho lwakhona, otherwise sekungani sekuwesi sekukubi kakhulu. Kho abaningi sebezobe sithi kulo mgabo kusesengcono ngoba isinkwa besiyi 90 cents, kathesi isinkwa siyi-$15. Kufanele sice isikephe nxasa singena amanzi apha sicwila lokho sicwila lokho sihamba lapho. So vele mina ukubusa kwamnangagwa lokho vele sinzwangena akulalo ukuthi njengathi ngapha emaphandleni vele sekuwesi ngangomunye umuntu ozwisisayo ngawuyayekela nje.
Amazwi akhagcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi semawane umnumzana Gabriel Moyo othi akulanto enhle emakhaya.
Akulanto eguqukileyo emakhaya lapha. Emakhaya kathi siwesi lokhu undoda luyengenile esihlalweni akulanto enhle. Into zonke zimbi kakhulu ngoba into ziyakhwela kusathengeki njalo lelokhu zeli imota kazigadeki and ngikhona kusiya lezula lokalini konke asakwazi ukuthi kathi vele kubonani. Ngesikhathi sikamgabi kwakungcono ngoba wayesenze khuza balo uthule zwivele kakhuzi lutho umuntu opho ukuzithulela.
Iningi labantu lajabula kakhulu elizweni lonke jikelele lapho kususwa umgabo esihlalweni, lilethemba lokuthi lizaphila impilo engcono ngemva kwalokhu. Kodwa kuze kube lalamhlanje izulu khala njalo nje ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ophethe sithi abantu kumele babekezele esalungisa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.